Isimo somnotho singabe singamanga kuhle elizweni kodwa amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo atholakale esenelisa ukuphatheka kumncintiswano yezinga laphezulu ngomnyaka ka-2016. Elinye lalawa maqembu ngele Mighty Warriors lona eliphatheke kumidlalo ye-Olympics kwele-Brazil ngenyanga kaNcwabakazi laphinda njalo lamela ilizwe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa equtshelwe elizweni le-Cameroon ngenyanga kaLwezi. Alisaqhubanga kuhle kodwa leli qembu leMighty Warriors kumncintiswano yomibili njengoba liphenduke lingazange linqobe ngisho kowodwa kuyo yonke imidlalo eliphatheke kuyo. Ekhuluma ngemva komncintiswano we-LM Auctioneers ensukwini ezedluleyo, umqeqeshi weqembu leMighty Warriors uShadrack Mlawuzi uthe kumele kuthuthukiswe imfundiso yabaqeqeshi abasebenza lamaqembu abesifazane ukuze ibhola labesifazane lithuthuke elizweni.
Iziphiwo zikhona elizweni, amaplayers akhona sibulala ithalent, kodwa kufunekayo ukuthi nxa singabasekela sinazelele ukuthi lapha nalapha amankazana safuna ukuphathiswa sibili coach education, but ukuthi iqakathekile.
Kucelela besilisa iqembu lama-Warriors liphumelele ukuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ezaqhutshelwa elizweni lase-Gabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Amalungiselelo aleli qembu ngesikhathi somkhankaso wabe ngahambi kuhle kodwa lenze izimanga laba yilo lodwa iqembu eliphuma emhlubulweni wezansi yezwekazi lase-Africa elizaphatheka kumidlalo ye-AFCON ngenyanga kaZibandlela. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu yezifa iqhubekele phambili ibhekane lodubo lwemali, njalo ke kwaba le mizamo yokubalekela izikwelede zayo ngokuguqula ibizo isiba yi-NAFAS phakathi laphakathi komnyaka, kodwa lokhu kwehlule. Umnyaka uphela nje kulokufuthelana phakathi kwenkokheli zomdlalo wenguqu elizweni osekudale ukuba inkokheli yezifa ixotshe abantu abambalwa ebholeni abagoqela umkhokheli weqembu le-Highlanders uPeter Dube kanye lesiphathamandla saleli qembu uNdumiso Gumede. Lesi sehlakalo sidale inkulumo ethi inkokheli yezifa izama ukubhidliza iqembu le-Highlanders, njalo ensukwini ezisanda kudlula uGumede uthi livele liyake libhekane lakho okufana lalokhu iqembu leBhoso yikho kwaze kwaqala ingoma ethi kayisoze ibulawe.
Yikho phela sokuvela ingumendo wabe sithi kayibulawe, babe sithi kayibulawe, babe sithi kayibulawe.
Loba nje kungela kuhlaliseka emdlalweni wenguqu kweZimbabwe, umkhokheli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa nguye okhethwe ukuba akhokhele inhlanganiso yeCOSAFA kukhetho oluqhutshwe ensukwini ezisanda kwedlula. Kusigaba se-PSL iqembu leCapes United yilo liphakamise isicoco se-league lonyaka, ukuthi iqembu elingene lonyaka elenkezi Platinum liphakamise inkezo enkulu elizweni eyeChibuku Super Cup. Lokhu kusho ukuba womabili lawa maqembu yo azamela ilizwe leZimbabwe emncintiswaneni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2017. Ilizwe leZimbabwe lonyaka lithumele iqembu elilabantu abangama-53 abagoqela abadlali, abaqeqetshi kanye leziphathamandla kumidlalo ye-Olympics yona eqhutshelwe kwele-Brazil, kodwa akula ngitsho loyedwa umdlali wenelise ukuthola imendulo. Umbhukutshi olodumo emhlabeni jikelele uKirsty Coventry uthethe umhlalaphansi ngemva kwalimidlalo esele minyaka engama-32 yokuzalwa. Abadlali beqembu leMighty Warriors bathe bephenduka ekhaya ngemva kwemidlalo ye-Olympics badana kakhulu lapho bephiwa imali zokugada ezokubuyela endlini kuphela, bona kade bekhangelele ukubongwa inhlanganiso yezifa lohulumende. Amanye njalo amaqembu abesifazane aqhube kuhle ngomnyaka ka-2016 ngabalisa elamantombazana ale minyaka engama-21 amela ilizwe emdlalweni we-hockey kanye lamela ilizwe emdlalweni we-netball. Iqembu le-hockey lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba equtshelwe elizweni le-Chile ngenyanga kaLwezi, ikanti ele-netball liza kuyamela ilizwe lezizwekazi lase-Africa kumidlalo ezaqhutshelwa kweleBotswana ngomnyaka ozayo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona lizaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa ezihlengeni zase-West Indies ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Ingqungquthela yomdlalo wengqindi uCharles Manyuthi uqhubekele phambili ephakamisa ilizwe leZimbabwe njengoba yenelise ukuvikela isicoco sakhe ese-World Boxing Council kusigaba se-Welterweight. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanjing.